Abathathu laba bakhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokuvalelwa ngolwezi ngelanga ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli Robert Mugabe njalo izolo kuphume umfanekiso wabo begqoke impahla zezanu PF. Embikweni wakhe umoyo uthebo bathathu sebaxoshwa kuzanu njalo abala lungelo lokumela ibandla kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubabize njengezephulamthetho ezifuna ukungcolisa ibizo lezanu PF kunye lelika Mnangagwa. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi amazwi kamoyo atshengisa ukungezwani lokungathembani okuphakathi kwezanu PF okuqhubekela phambili wathi kuveza njalo ukuhlukunyezwa kwalaba abakade bekucelele G40 bephethwe njengezitha zelizwe.
Ubonisa ukuthi ukungezwani, ukuxabana lokungathembani kuzanu PF lokhe qhubekela phambili njalo laba abaphethe amandla kubandla lezanu PF abazimiselanga ukubaxolela loba ukusebenzisana lalabo abakade bekuhlangothi olwehluliweyo iG40.
Umnumzana iPhithule Maphosa uthe ukubonakala kwabathathu laba begqoke impahla yezanu PF kutsho ukuthi izanu PF yilo ikhaya abalaziyo njalo akutsho ukuthi umntwana engona ekhaya useguqula isibongo.
Laba batholakale sebegqokile igaliya yezanu begxotshiwe. Angimboni okumangalisayo lapho. Sikhumbule ukuthi uMaphosa engaxotsha umntanakhe namhlanje ngekhaya. Akutsho ukuthi umntwana lwana sengwakonyati uhlale ngwakoMaphosa. Otshombo labo Chipanga labo amandishe yikhaya abalaziyo.
UChombo uphinde wabotshelwa elinye njalo icala izolo ngesikhathi esiyazibika emapholiseni njengalokho okumele akwenze ngaphansi kweziqondiso zokuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Ubesetheswa umlando wokungaqhubi kuhle uhlelo lokwabela abantu indawo zokuhlala phansi kohlelo lwegarikayi hlalani kuhle. Ulele esekhululiwe wafaka ezandleni zegqwetha lakhe umnumzana Love More Maduku. Umnumzana Maphosa uthi ukubotshwa kukaChombo akumangalisi kodwa bakhangelele ukuthi kubotshwe labanye abebentshontsha ngesikhathi bekuhulumende hatshi ukuthi ahlukunyezwe eyedwa.
Ukubotshwa kukaChombo aso into esimangalisayo. Kahle kahle besingamangala alubana ubotshele icala elilodwa. Siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe uhlanganisa laye emgabe ngokwakhe balamacala amaningi abawakhomithileyo. So sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuChombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
UChombo, uChipanga kunye loHamandishe babengamalunga engxenye yezanu PF eyaziwa ngokuthi yiG40 njalo baxabana kakhulu lengxenye yala coast kwaze kwaxotshwa uMnangagwa kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.